abantu baphila kungela msebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali akula umuntu osebenzayo ukuthi ngafole imali ezibhedlela imali yasimeka esibhedlela nawe ungalamali awelahla so abantu sebegqibele emakhaya bahlele emakhaya ngoba umuntu yabekwazi ukuthi ngahambe esibhedlela kuba ngingezenzalo ikhona ngoba ngingelamali yokubhadala ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isisizi esikhuphile ngakhona abantu abaningi sebesezi emakhaya basafuna
uhlelo loluyano lwe-BIM lukhanya lusancedisi
uhlelo lwe-BIM abantwana abangaphansi kohlelo lwe-BIM bayahamba kuphela esikole lanxa uhlelelo lungafaki imali ngoba into eyenzakalayo uhlelo lwe-BIM luyathoko besiyithatha iminyaka omunye kalifaki imali but abantwana bakhona babe behamba kuphela isikole ngoba ngabantwana abaqondana lohulumende okona labo bantwana yibo abahambayo kodwa baba balithwane phela esikole
kudaba lwemasimini siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile
izulu beseliphuzile sizili kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona ingani kuza kuba ngcono sizili hayi kukhanya ingani kuda kuza kuba khona lanyanje la amabele amadala aye sileka aseyila sizili hayi azange ibe rayithi sesibhelile ngawo kodwa la alandelayo ndingathileka lisenzeni sizavuna thina labo abalime ngo-December nangoJanuwari ngoba abanye bebelime ngo-November so labantu abalime ngo-November amabele lana awunakala ngoba izulu like lama basine kunamhla kamayini December baze lazokuna kubo-January so lana amabele amakhulu hhayi sewonakele lancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kubenza
kulamaklinika amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imange imide alokhu esebenza yini njalo imithi iyatholakala kuwo
ye amaklinikhi lawa thina sasi njengenhlayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe amaklinikhi lawa ayesiba ngaphansi kwe-N G O imissionary ngaphansi kwe-missionary so amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke aphumelelayo mabili ayasebenza kakhulu imithi iyatholakala kodwa okuhluphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayitholakali sibili amaklinikhi lawa angaphansi kwe-catchment area yesibhedlela okuthiwa yimvuma mission hospital i-catchment area leyi igoqela ama-ward khefo angisisi nangaphambanisi so ama-ward wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi kodwa awaphumelelayo ngu-ward 25 ne-ward 24 sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi ku-ward 15 kube leklinikhi ku-ward 13 kube leklinikhi ku-ward 14 phumelela lapho kwaphumelela khona ku-ward 24 iklinikhi yakhona ikolisa omlume then ku-ward 25 iklinikhi isevoka yesiphumuza